Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngesonto mhla ka 17 kuMbimbitho 2024 ngokuphutube. Endabeni zethu lamhlanje.
Angapha kunzima semathimini vele akula izinto umuntu imboza aphuma lebhaketi litsho litsho lizi konke lezifuye ndapha kunzima sibili.
Izakamizi eziningi emaphandleni zithi ngazela kudla njengoba amabele esejile njalo lamanzi ngasatholakali. Iqembu leyayo lendaza elinqobe ledynamos ngeviki ephelileyo belibhekane labosowabo namhla emagumeni. Salethulela ezabatsha lezokhulu lesikristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizoziswa kulomsakazo. Izakhamizi emaphandleni ezigabeni ezijiyeneyo zithi amabele asejile njalo lezifuyo kazisela madlelo. Ngesikhathi esifanayo zithi azitholi ukudla okumele kunikwe abalambayo nguhulumende lezinye inhlanganiso ezizimeleyo. Umnumzana Japhet Moyo ohlala esigabeni senduna uMathupula eJolojo uthi babhekane lendlala enkulu.
Angapha kunzima semasimini vele akula izinto umuntu imboza aphuma lebhaketi litsho litsho lizi konke lezifuye ndapha kunzima sikwazi ukuthi sizaphephela kuliphi ilizwe lapho singancedakala khona ngoba lapha elizweni lakithileni sibe kunzima silapha akhanke lehulumende yethu vele alayo vele ayilandaba nabantu yona ezikhangelele enayo isayidi kuphela ukuthi ikwazi ukuthi mina yimi engivusayo engikhangele iZimbabwe yami kodwa hhayi ithi konke le mali ukuthi uthole nje imali okuthi ngingathenga impuphu impuphu la isidura 50 kg oma 500 600 yonke iaya vele kunzima lokuthi sizayenze njani vele asikwazi lani ngalo mndeni yakhwanisa ukuthi lani lisincedise khonapho uma singathola abantu abasincedisayo shoya lincede elizweni lakithi leli akula plane lokuthi singayenzani khonapho umuntu akehlele ekhaya engayenzi lutho lokuthi uthole njengama-priest job vele akula priest job ongayithola ukuyayithola kubani priest job ngoba bonke abantu sebesebenzela impuphu kugcine sokuthi ayeba abantwana besindebeleni abafundi kade hayi sitshaywa isimo selizwe lakithi yilo into esitshayayo. Asikwazi loko ukuthi vele singayenza njani ukuze siphile siyilukuleli lizwe nxa uyakhala phezulu lapho elizaze liye kuna khona silime next year indlala isitshaya kusukisela kathesi asikwazi vele lokuthi sizaphila njani sizayenza njani okwethu xa sesikhangele da unkulunkulu kuphela ngokwazi ngesesikhangele kuyo kuphela
selike layibona indlala enje selokhu lazalwayo lina
angaze ngubone loku sikuzela kwabokhokho le kodwa kini mina hayi angaze ngubone loku okuthi kuyaswelakalizwi lokuthi umuntu ethole ngibhakede ngitsho ngitsho emasimini angaze ngubone ijini vele i-5 liter kona vele uke wathi kumbe namhlobo umuntu uke wathi ngidla ihlobo ela kula hlobo okuthi umuntu uke wadla ihlobo ngitsho ngitsho sikwazi ukuthi vele khona phambele mbele nje mpongo ukudlala vela ngikwalodi ngayenza njani langa ngiyatshisa unzima nokutshani kodwa kunjado ngani kumilile isiyo ziyadobhadobha sokutshile vele akusena ukuthi kusakuthi ogadi koko ogadi avelele isiyo ziyabe sezitshikwa vele ziyabe sezitshikwa ukuthi sikhala kiyo yonke into ekokwethu ukudla okwezifuyo konke akula ukuthi nana vele singaba mbathi sithiyema
cela ke kuhulumende sizukuthi isicelo sakho sithini
uhulumende sivila ingenele sivila incedise sivila kuya ukuthi uje eminyakeni sayo siphezu kwehlobo manje kwalonyaka kwalonyaka akunzima kunzima sivili vele asikwazi ukuthi sisaya njanjani kuyavuka uhlale kuphela ikhangelane kuphela ekhaya ukuthi vele ngekhaya kakusazwanani ngoba kusela lo uthande omuntu kathi nxa umuntu ezavuka abantwana bakhangele ukwabo ubaba uhlezi la ekhaya kayenzi lutho ukuthi kuyisho kuzahamba akula lutho olungahamba.
Uyakhala njalo umnumzana Traymo Mpofu ohlala eBolilima East
esigabeni sakwezinyama lapha indlala esibhekane la inzima kakhulu ngenxa yokungani kwezulu abantu abaningi abazange balime babadube abantu abaningi abazange balime ngenxa yokuthi izulu vele lapha kathesi kalinanga nyeke sithi lake lana kumbe njani alinanga izulu emadamu kakulalutho akulamanzi angenayo le mfula ayizange igeleze ngedube okwenzakalayo ukuthi abantu vele sebebhekane lendlala enkulu kakhulu nxa ukuthi abantu kusenesisigaba kumbe kwenale ndawo abantu ngobuningi bebe-relya ekuthini badla ukudla okuphuma emasimini so pho-ke lo nyaka kakulalutho olutholakeleyo luphuma emasimini okungango ukuthi abantu babhekane lendlala enkulu kakhulu nxa kungasayenzakalanga ukuthi uhulumende wangenela ngokuncedisa kumbe inhlanganiso ezizimeleyo zabuya zangenela zancedisa ngokudla kwezenezindawo izidumbu zendlala lo nyaka zingabonakala ziphuma emakhaya labantwana kubona baya ezikolo kuza kuba nzima ngoba umntwana kuzaba nzima ukuthi aphume ekhaya ehambe njalo esiye esikolo engadlanga ayijike engadlanga kuyaye kunzima kakhulu lokufunda vele kuyaye kungafundeki lokuhamba kambonti kungakwanisela ukuthi umntwana ehambe ekuseni eso simo esayidini yezinyamazana kokunzima ngoba utshani abuzange bukhule utshani bahlunga baphula baphelela khonapho phansi inyamazana ziyabuvuthuza nje bunjalo bubuncane sobuphelile lasemanzini emadamu amadamu kangenisanga amanzi kakulalutho sikhuluma nje amanye amadamu aloku acile ukuba lamanzi nalana amanzi ezulu la last of last year so okwenzakalayo ukuthi ludaka lodwa amanye amadamu vele kalamanzi totally okungangokuthi inyamazana sizazibona lazo zisifa inkomo kunzima kakhulu abantu besikhangelela ukuthi engce mhlawumbe abanye bazancediswayo ukuthengisa izifuyo pho-ke njengoba nazo izifuyo zakhona zizabe zicakile zibulawa yindlala njalo hhayi kunzima indlala lonyaka leyi
sibi isimo samabele elubhane njalo lokugugudeka komnotho sokuthiye abantu abaningi bengelakudla ezindlini umnumzana Morven Qelisa Ngwenya ngomunye wababhekane le ndlala
besikhona sithi khona senduksi lubhane daluka wawudume ngethimba manje kathi sikawusala lapho wabantu abafika khona isigodo so lala bethembe khona amatete okulima imibhida itraspek ishayile kwavuthuzeka akulalutho nemasimi la siwathembileyo kathe sikutshile vele akula kubatshayile abadala kakula nto abaphila khona sebengathemba labo abalabantwana basemazweni ukuthunyelela nje iremithi yibo abangaphila kangcono
uhulumende uthi uzakwenza okusemandleni akhe ukuba abantu bengabulawa yindlala usanda kubika ukuba amabele bhose wonke ezabelweni ezijeneyo asetshile ngenxa yokungani kuhle kwezulu ukubaselwa isikhudumezi somkhathi esibangelwa kakhulu lonyaka isehlakalo se-El Nino. Siyangena kusigaba esilandelayo siye sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kukhutshwe ukhetho namhla kwele Russia lapho kukhangelelwe ukuba umkhokeli wakuleli lizwe umnumzana Vladimir Putin uzanqoba. Abalandeli bakamoyi u-Alexio Navalny ofele entolongweni bebezimele phandle kwendawo zokuvota. Lokhu kuzondise uhulumende othi badelela njalo bephule umthetho. Abanye babo sebebotshiwe. Lokhu kwethulwe ngabezindaba abe-Associated Press. Umnumzana Chuck Schumer okudalele Congress kule Melika uthi abantu bakwele Israel sebekhathele ngombuso kamnumzana Benjamin Netanyahu athi kenzi kahle kulelo lizwe elilwisana leHamas uthi sekumele kuqhutshwe ukhetho asuswe esikhundleni kodwa uNetanyahu uthi kayindawo lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Okwamanje soku isikhathi sezokholo lwesiKristu.
Sangana zihlobo esithandekayo kuhlelo vuselela umoya igama nguntungamili nkumo namhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla usiphatheleni mfundisi
siyahlangana sibingelelani bazalwana abathandekayo kumagumbi amane omhlaba ngosuku lwanamhlanje singathi sonke singasondela kuye umnini impilo umnini mandla wonke sibetha kuye konke lokhu okungaba kusixaka njengoba siza kuzwa-ke lapha elizwini lethulanamhlanje elitholakala encwadini kanumeri kumbe amanani numbers nesilungu isahlukwane sika-21 siyaqala ukubala evesini lesine verse 4 sisiya phambili. Basuka entabeni yaseHori ngendlela yolwandle olubomvu ubabazungeze izwe lakwaEdomi. Inhliziyo yabantu yaphela amandla ngenxa yendlela. Abantu bakhuluma kabi ngoNkulunkulu nangoMose bathi, nisikhubulelene eGibhithe ukuba sifele ehlane na? Ngokuba akukho sinkwa, akukho manzi. Umphefumulo wethu uyanengwa yilesi sinkwa esilulana. Verse 6. UJehova wathuma izinyoka ezinesihlungu phakathi kwabantu, zabaluma abantu abaningi bakwa-Israyeli bafa. 7. Abantu bafika kuMose bathi, sonile ngokuba sikhulume kabi ngoJehova nangawe. Kuleka uJehova ukuba asuse izinyoka kithi. UMose wabakhulekela abantu. Verse 8. UJehova wathi kuMose, zenzele inyoka enesihlungu uyibeke ensikeni, kuyakuthi lo nalo olunywayo lapho eyibheka uyakusinda. Zihlobo zenkosi ezithaneleyo, ndithanda ukubana sibonisane ngelizwi lokuthi impilo le iyafana lomuntu ohamba endleleni, iba lezinto eziningi, ezinye ziyakhwabitheka, ezinye kazikhwabitheki, ezinye siyazidumisa, ezinye siyazigxeka. Laba bantwana bakwa-Israyeli bephuma eGibhithe besiya eKhenani bekhangelele ukuhle kodwa, bephuma ebugqilini bukaFaro, laba babedliswa imbuya ngoluthi, inhliziyo zabo zazimakha bekhangelele ukubana bazaphongusuka nje eGibhithe bazibone sebeseKhenani. Kanti akuzange kube njalo, kwakumele bahambe basuke eGibhithe beya eKhenani. Azange bakwazi ukuthi ekuhambeni kwabo bazahlangana lezi gigaba. Yikho ke iBhayibhili liyatsho lapho esibale khona uverse 4 ukuthi inhliziyo yabantu yaphela amandla ngenxa yendlela. Nxa siphila kuningi ukusiqeda amandla, kuningi kakhulu. Abantwana bakwa-Israyeli ababakhala ngokuswelakala kwamanzi baze bathi, lesinkwa leso ababesiphiwe imana silula kasibafanelanga. Basola bathi bakhujelwane eGibhithe, ngabe bazihlalela khona eGibhithe. Kuthiwa bakhuluma kubi kakhulu ngoNkulunkulu nangoMose. Into enhle nje ukuthi laba bantu sebebonile ukona kwabo, baya kuMose bamcela ukubana abakhulekele. Lo owayekhangela inyoka yethusi eyenziwe uMose wayesila. Kutho ukuthi nxa sikhona phakathi kobunzima empilweni, kumele sikhangele lowo olamandla okusisiza. Singakhangela emntwini abakhangelanga la uMose kumbe u-Aaron kumbe ubaphristi, kuthiwa bakhangela inyoka leyo okuthiwe bayikhangele njengokutsho kaNkulunkulu basile. Wena-ke njengoba lawe ulunywa zinyoka eziningi, ukhangele bani? Asikhuleke Baba, siphakathi kobunzima, sifundise okokwenza. Asikhuleke kuwe. Amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu-ke Mvukankomo, sike sizwe ezabatsha.
Siyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami uThabo Kancube. Namuhla sixoxa lonkosazana Boyithumelo Clowu, yena omela amalungelo ezifundi eGreat Zimbabwe University njalo ephansi kwenhlanganiso yezinaso.
Bazibale ukuthi sikhweze i-fees, but bayala because bona they wanted ukukhweza i-fees. Then the least i-fees iyiku-784 from 480, and athi sayala. Sathi sifuna sivumelana i-525 like for ama-arts, then ama i-law yafakwa ku-635 then i-medicine and medicine yase bathe sithi 850 then thina after that sabuyela to ama-students abatshela ukuthi khona like i-fees i-outcome yenithi inje sabanika like ama-figures esivumelene. Then admin sayitshela admin since lifiki mina alikwanisi ukunika abantwana i-fees and it's better libanike in at least inotice yokuthi khona you are going to do ama-top ups during the semester mayala. Then this week sebe-release i-new fee statement thina sesibhadalile i-480.
Incwadi le itshoni ke kuzifundi e-Great Zimbabwe University.
This student, our artists, our patella, and our scholarships and stuff, but they don't have my invoice. One of my invoice every year, last semester, and they didn't even state which corner designs amateur parts. Many of what I want to know, and I want to be a corner, and get to a series, a series, a series, a then, like, our fees, the last semester, the medical aid in funeral leave. Then, say, but in India, 48, including medical aid in funeral leave. This semester, at this time, we were talking about funeral leave and medical aid, but they are separate from fees. All right. Meaning, what says, but they are 40 double. 48 is, but they are needed medical aid, the funeral leave. Says, but they are 40 medical aid, the funeral leave, kuma. Service providers. Sapatel. Now the fees end after release. See include food medical aid and funeral leave, meaning we in a semester we have to pay if funeral leave the medical aid is a charge.
Abesikolo lapha bathi kuyini okukhweze imali zesikolo lezi.
Bathi khona ifees yethu ncane ayikwani ukwenza like into abafuna ukuyenza esikolo. Office are doing nothing. Akula nto abayenzayo. Sifunda sifakhemene ama-chairs ifurniture esisebenzisa ayo ifile vele ngiyakudala but still bathi bethithi ifile ayikwani in-esimester vele thina kunjalo sime kunjalo kungenzanga lutho singaze sicele thina ukwenza anything even ama-project nemali yethu like sekufanda bayayala oke ukuthi ifile they wait kuyenze maybe one program like last semester zoku-owana e-graduation. After graduation, we are able to go to Akselaman. I'm a master's student. It's not like you, okay? I won't leave. I'm going to lay. She was in the map box. I'm a base. I'm a doors. Yeah, father. I'm a wind. I'm like, you may have been so like you from 1-1-2 to play. You will not come and live on your board. But in turn, all of you are going to win. You are part of the window. You are going to but aliya lungisana namuhla amalogo akasebenzi amathoyilethi kubolile imduli ayiphendwa kuphendwa phandle kuphela.
Abazali bona abathini ngalokho?
Thinga ukuthi thina sesifuna like sesibarobha because kathesi uzale into yokuthi ifees yani kwami nisembuyela futhi nesithi ifees ikhwelile. There are few abazali aza-understanda amaningi vele abazwisisi. Omunye umntwana like abaqeda ifees yalast semester ukuthi abone amaloba zakhe ufuna imali yokuqedisa that isikwelede plus imali yokurejista the semester esale elesinye isikwelede the other half akakayitholi i-registration ivala kusasa ukuthi ubuyela futhi kumzali yona leyo angakayitholi imali into yokuthi ifees ikhwelile ngapho ufuna ubhadela isikwelede ngapho ufuna ukurejista the semester abayitholi.
Usigaba sabatsha namhlabe sixoxa lo nkosazana Voithumelo Clow omela amalungelo ezifundi eGreat Zimbabwe University. Asihlanganele ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguThabo Kancube.
So ngakholo Thabo Kancube. Wezemidlalo intotheli izindawo yethu yezemidlalo Joseph Njanji usethulela impumelelo yemidlalo edlalwe namhla kusigaba sePremier Soccer League.
Umdlalo ophakathi kwamaqembu akobulawa iBulawayo Chiefs kanye leHighlanders uphelezi ngojikelo obhanqa 1-1 enkundleni eBaba Fields. Iqembu leHighlanders yilo eliqale ukulitshayela emambuleni njalo lihlohlelwe nguLinoth Chikuwa ngemva kwemizuzu engamashumi amane lanye 41. Kuthi leBulawayo Chiefs lihlohlelwe nguNevarawuji sekudlule imizuzu engamashumi amane lanhlanu 45. Umdlalo obusenkundleni yeBaba phakathi kweChegudu Pirates kanye leZPC Kariba uphelele ZPC Kariba linqobe nge 1 kanya ngimele isidwe 7 Bulawayo nginguJoseph Njanji.
Kwezemidlalo njalo nje owayengumdlali wevolleyball uNtombikayise Khumalo
ukhala ngokuthi lo mdlalo awuselayo indumela owawulayo ngesikhathi bona besadlala. Akesizweni njalo uJoseph Njanji.
UNtombikayise Khumalo uqale ukudlala umdlalo we-volleyball esesikolo se-Greenfield Primary School eBellevue koBulawayo. Uqhubekele phambili ngokudlala lo mdlalo esefunda isikolo se-Asha.
Ngadlala e-Asha from 86 until 89. And then 89 I was chosen to represent iBulawayo. And then we went to Harare. We were being coached by uVulindlela noRuben Ndebele. And then my national teams were being coached. I can't remember the name, but I didn't travel with them due to e-passport, so I didn't travel.
UMakhumalo uthi kwakungekho lula ukuyancintisana lezinye izigaba ekuqaleni.
Ngangakaze vele ngihambe eHarare, kwakuyikuqala ukuhamba eHarare. Kwakunzima lapho kwakudlala i-volleyball. You know ukuthi ngathi ngifika laphana vele I think ngawisa amabhorami wonke we 6 ngoba hayi kwakunzima ngale kwakudlalwa sibili kwakungathambanga sibili.
UMakhumalo uthe sesuke esikolo se-Asha wadlalela iqembu le-Highlanders Volleyball Club, njalo uthi ngalezo nsuku bekuncintiswana kuze kube kuncane indawo.
Thina every Friday, Saturday, Sunday it used to be volleyball from morning until 6 o'clock. It would even go up to 12 ebusuku usidlala lapha ne-BCD. Right now I've never heard of any matches or anything. So to me I'll say volleyball has failed at this present moment.
Uqhubekele phambili uMakhumalo esithi lesifiso esokuba ngabe umdlalo we-volleyball uyavuselelwa kufanele kudala.
Up to now I'm still doing amateur sports and I'm now a good cricket unfortunately. Because i-volleyball yafa ngaleso sikhathi and we tried ukuthi siyilethe back but we failed due to ama financials, but I wish ukuthi ingabuyela kusona leso sikhathi thina esasikuyo by then.
UMakhumalo usebenza eZimbabwe Youth Cricket Academy, yona yayisaziwa ngegama elithi Heath Strick Cricket Academy. Ngimele Studio 7 koBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Sizweke abalaleli be-Studio 7 bezikhulumela nje abafisa ukuthi sikuzwe ngalapha abakhona.
Igama lami nguJustice Moyo, ngizalwa eLwagwelo. Ngithanda ukubingelela abakomoyo komgwalo eLwagwelo, ngibuye ngibingelele abakomoyo eDonsa, ngibuye ngibingelele engafunda nabo eMdubiwa nase-St. Faith komashiya, nabo bonke nje abaselwagweni. Ngingakhohlwa nomkhaya wami u-Ezra Chisa Spanda. Ngithi kunjani bhuti?
Mina ngugatsheni. Studio 7 suka ngaseGwanda. Kathe izandle kathi into eyenzayo elizweni lapha hamba njani. Eshi, kathi vele othulwa ngikhona lopho ngokukhweza izinto. Ukuthi umuntu vele ngafakwa esihlalweni kuyukuthi yena wadliwa vele sifakwa okwefeva vele uyabe ngasecabanga. Kuyine kwezi izinto zonke, passport kuyakhwela, kade si amatholigate akhwelile, ba-raise imali yani kade, ba-raise imali yokuthi begcwalise izikhwama zabo. Nazi le mgwaqo yefile, umgwaqo weGwanda Bulawayo, Bedbridge lo ofile, uhambe ukuthi uba amagodigodi okuyingozi okokuthi imoto ziyaphela ngamagodi lawo, but bona akula nto abayenzayo ngemali yangkhona, bayithatha begcwalise izikhwama zabo la matrunk abo.
Linjani lonke kuStudio 7? Mina ngingukhumbu Ncube ngilanya eGoli. Ngicela ubaba lo othi ucela umqondisi moyo we-MRP afike ewanke lebhinga akhulume inamba zakhe ze-WhatsApp kumbe lezefoni ukuze umoyo azofika kuwe khonapho okhona. Ngiyayazi na indawo yonke le yasewanke. Kubo wanke lapho edeka drum, eKanyambezi, eJambezi ngale, eCross Mabale, eDete, eCross Dete, eKamative, eTinde. Ngiyazazi indawo zonke lezi nasebhinga le kuba kusiyanzundu konke usuyefika ebhinga kubo Chunga. Ngiyazazi indawo zonke lezi. Ukuphi le ndawo wena? Faka iinamba zakho zeWhatsApp ukuze umqondisi moyo azofika kuwe khonapho. Ngiyabonga. Studio 7.
Laba-ke ngabalandeli be-Studio 7 siyabonga kakhulu. Lawulakho-ke ukuthi usithumele umlayezo wakho. Asizweni ke abanye ukuthi bathini ngeFacebook lapha ke besibuze ukuthi sinjani isimo khona ngapha lapha elikhona nxa sikhangela ngokoma okunye okumangalisayo okwele Zimbabwe. Uthabisani Ntongande uthi ye okwalonyaka isimo sibi kakhulu indawo yonke bakwethu. Kodwa ke konke lokhu singakubeka ezandleni zikaJehova. Unodlala Promise Khumalo uthi kwaze kwaba nzima emhlabeni bantu akuselanto esingayenza ngoba nanku norhulumente wethu kasinaki nokusinaka. Kuphela esingakwenza ukuguqa sikhuleke bese silindela ukubuya kukaJesu nje ngoba kulayini into esingayenza. Usigciniwe sigci uthi ye bantu kuzima lonyaka asikwazi lokuthi siyacatsha ngaphi. Kuzobuya ke unkosi yazi inkosi laude akulanto ezibambekayo lapha savota ye kodwa siyabona ukuthi lokho ngani kuyahlupha. Kuze kube uyake uloje Nkomazana Hlabangane uthi ya ngithanda uthwango lwakhe lumjida lapho sijoke umfanekiso wathi sofakile wothango oluveza umuntu eqaqela insimu yakhe ngezigodo eziningi kakhulu. Kuzobuya ke umphikiseni Mkhize uthi abahlala kwele South Africa ake behlangane bayobikela uShembe isimo esibi kangaka lesi ngoba kumedinga phela emasimini kulolutho hambani liyekhuleka khona ngale kuShembe. U-Ivy Mpofu uthi umnyaka lowo nezifuyo vele siyabona ukuthi azisathengiseki okwamanje kodwa kulabo abanelisa ukuthi bazithengise ohlani nje lenze ngesikhaphe khaphe. Hayi ke siyabuza kakhulu siyabonga lingadinwa lokusasa uthi ke sike sizwe ezomculo okwamanje.
Salbonan obingelelayo uGoodman balele Ndlovu igama lami lokuzalwa kodwa ke igama lomculo ngisibiza ngobanele. Ngingumculi kamasikandi ozalwa endaweni yakonkosikazi esigondezele kwaCross K ekuphi district ngaphansi kwenduna uMtshane Khumalo. Ya ngokuhlala ngilapha koBulawayo ngiqale ngomnyaka ka 2020 lapho ngakhipha khona i-single track yathi ngizomlanda emathuneni. Emva kwalapho ngazokhipha i-EP egoqela leyo ngoma ethi ngizomlanda emathuneni. I-EP sihloko sazo sithi Imali Yegazi. Kwamanje umculo wami obungakabi khona ebulenjini kodwa ngikhangela ukufaka kuyokudala. Ama-CD asatholakala kimi kunamba zami ze-WhatsApp noma ezokufona ezithi +263 771 761 774 lapho endolakala khona. Ngiyabonga.
Shaka lomfana Goodman lapho uchayile sibo kumangalisayo wazi wasikhumbuza umoya mfana ubheke umozi lothuli bompa mfana wakobulawayo. Siyabonga kakhulu. Singagqiba uhlelo lwamhlanje othi sikhangele kade silazo izakhamizi eziningi emaphandleni zithi kazela kudla njengoba amabele esejile njalo lamanzi engasatholakali. Iqembu le-Highlanders Bosso Jila Moya elanqoba ele-Dalmos ngeviki ephelileyo libe ngutshile lobhanqa 1-1 lelebulawayo city namhle emagumeni. Sigqiba lapha-ke uhlelo lwethu lamhlanje olivalisemoyeni yenjabulo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube lelale.